kubona ukuthi asonto esikhangeleleyo yebo kukhululwa kwabantu bebotshiwe okuyingqaba ukuthi bebebotshelwe ngenxa yokuthi laba ngabantu akade besemsebenzini okuhambisa information mayelana lama-by-election apronounced okusemthethweni ngalo kuyazakalayo njengoba ubona ukuthi abantu bonke bahlanganela so kusimangalisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi nxa bezanupiefu behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngalibuke Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza ukwesaba lokuthukuthela lo valo oluthaya labo-ke esikhonjesana lapho uma-by-election azayo mhlaka-26 March.
Kodwa lingathi lokhu kuhlukuluzwa kubhahile yini kuyaliphazamisa yini ekukhankaseni ukhetho?
Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikhefe seyelo njalo-ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo eNkulumane saba le nkinga ezifananayo akuzange kube lababotshwayo kodwa baba lokumiswa kwezihlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana-ke akule sithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka-26 March.
Khuluma nje kuyini okwenziwa ngumkhokheli webandla lenu?
Kuyenzakala kuma-province akuze kulabantu abalo msebenzi wokulungisisa indubo ezihlangana lephathi ngenxa yokuthi yi-movement elabantu more than a million kuyakhangeleka ukuthi kube le zinto ezi-major ezifanele zilungise ezingasonto thina ezingasimisa noma esingathi-ke umongameli sokufanele thiye umsebenzi awoyenzayo siyakhangela-ke ngenxa yokuthi kulabantu abalama-ofisi okufanele ekhangele into zonezi ezinjengo-health of the party nento zokuthi ama-structure lokuthi kuhamba njani. Kasi-ke umongameli kathesi into akhangelelayo ukulungiselela ukhetho yeso luka i-by-election but ingqongo yethu sikukhetho luka-2023 lapho kufanele kulungisa into zonke ezihambelana nokuthi siyewina-ke ukhetho luka-2023 yikho lapho-ke esingathi kule focus ye-ofisi kamongameli sikhangela izinto ofanele ziyenze. Yes, sikhangela indawo ze-voter registration ngenxa yokuthi wakhuluma umongameli ukubana-ke ngomnyaka lo kuzabe kuwumnyaka-ke wokuthi izizukulwane lezi zisebenze okuthiwa i-citizens action so uzalungisa ukuthi adrese ilizwe ukuthi abantu bezokwazi ukubana sithole nxa sikhuluma ngendawo ye-citizens action ngole minyaka yonke layonke siyaphuma nohlelo ukubana ngomnyaka lo ka-2022 siyenzani ukuze silungisele ukubana izimbabwe ihlangane lenguquko ngomnyaka ka-2023.